siyabonga Mavela Silo Chris silichona njani mthwakazo muhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
In addition, several other roads.
Phezu kwakho eminye imigwaqo seyaqheliswa. Uhulumende usethole abazamsiza ngemali kanye labenkampani ezakwakha imigwaqo ebalisa oBed Bridge Harare Chirundu.
Uzulu weZimbabwe ubuthene endaweni ezehlukeneyo zelizwe enanza ukufikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha ilizwe lithole uzibuse. Kubotshwe umnumzana Patson Tsamara, umne wabo kamnumzana Itai Tsamara etshengisela enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namuhla. Ngesikhathi eleZimbabwe linanza uzibuse, ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani labantu abaligciwane kuyancomeka lanxa nje uhlangothi lwezempilakahle lubhekane lendubo eziningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ubuthene endaweni ezehlukeneyo zelizwe enanza iminyaka engamachumi amathathu lasithupha ilizwe lithole uzibuse. Umongameli Robert Mugabe ukhokhele umkhosi omkhulu oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Kubika uMavis Gama.
Uzulu lo evungama uMongameli Mugabe efika enkundleni ye-National Sports Stadium lamhla emkhosini omkhulu wokunanza iminyaka engamachumi amathathu lasithupha iZimbabwe ithole inkululeko. Ube ngekho umkaMongameli uNkosikazi Grace Mugabe njengoba engekho elizweni waphelekezela indodakazi yakhe ebisikhulelwe ebikwa ibusiswe ngengane engufana kule Singapore lapho ayebelethela khona. Ube pholile uMugabe lapho esethula umbiko wakhe kulo mkhosi wokunanza iminyaka engamachumi amathathu lasithupha ilizwe lathola uzibuse okumumethe amazwi okwakha hatshi ukuthukana njengalokho abesejwayele ukukwenza. Uqongqosele ukuqakatheka kokulungisisa imigwaqo ephuma isiya kwamanye amazwe esikusimo esibi wathi kungalesi sizathu uhulumende ekubone kumqoka ukuba ayilungisise okwamanje sekutholakale imali yokuqhuba lowo msebenzi kulo oxhumanisa iHarare leBed Bridge kanye loya eChirundu usuka eHarare njalo.
In addition, several other roads.
Phezu kwakho eminye imigwaqo seyaqheliswa. Uhulumende usethole abazamsiza ngemali kanye labenkampani ezakwakha imigwaqo ebalisa oBed Bridge Harare Chirundu.
Wengeza ethi sekunganeno kumankampani njengoba ekhona asethe avuselelwa kodwa obengakulaleli konke lokho uZulu ezibangela umsindo.
Cairns Holdings, Rio Zim.
Cairns Holdings, Rio Tinto, Zimbabwe, Blue Ribbon Foods, Delta Corporation, Arnel, Olivine Industries, Border Timbers, Cotton Company of Zimbabwe, Capes Pharmaceuticals, lamanye.
Kube lokuxokozela ngesikhathi esethula umbiko wakhe lapho omunye wabesifazane emane wamemezela ukuthi ufuna ingxenye yakhe ye-15 billion ebikwa yanyamalana ngemva kokuthengiswa kwamatshe aligugu amadayimani. Intatheli zindaba kazisanelisanga ukukhulumisana laye owesifazane lo njengoba ehle wathathwa ngabezomvikela ngesiphangiphangi kulesi sehlakalo esenzakale ngokuphazima kwelihlo. Uze ngokuningi uZulu lanxa inkundla beyingagcwalanga kangako abaningi bevalelwe phandle ngemva kokuba uMugabe esengenile. Kabazange bazihluphe ukuzaphatheka kulo mkhosi abamanye amabandla aphikisayo ngaphandle kukameya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni obekhona laye lenkokheli zengatsha zikahulumende abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kanye labalandeli bebandla leZANU-PF. Bekule micimbi cimbi ebisenziwa ukulibazisa uZulu okubalisa abaculi abagoqela uSulumane Jimbethu uJapreza kanye labo ababubutho abekade befola. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Ukuhlaziya amazwi kaMongameli Mgabe sixhume ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi yebo umnotho weZimbabwe uyathuthuka na njengokutsho kukaMgabe.
Ngibona mina ukuzima kakhulu ukuthi abantu nje kumbe abaphilayo kumkhonomo weZimbabwe bazwisise ukuthi uPresident Mgabe angabe exoxa ngaliphilizwe njalo exoxa ngani, ngoba esikubonayo thina ukuthi i-economy umkhonomi uyawa njalo abantu kabasela themba lokuthi izinto zizabuya zilunge ngembana kwesikhathi esingaside kakhulu. Asazi ukuthi yena uPresident lokho akubonayo ukubona ngaliphi, kodwa kwandile nje ukuthi abantu abasemandleni bangaboni ukudubeka kwabantu. Iqiniso yikho lokho ukuthi hayi abantu ababona ububele lobu obubonwa nguPresident mhlawumbe lalabo abasebenza bedlale eduze layo.
Uthi uMgabe uhulumende wakhe usebenza nzima ukuthuthukisa impilo yezisebenzi zakhe. Uthi amankampani bayawavuselela, amagetsi setholakala elizweni. Uthi ningalokho.
Zintathu izinto esingazitsho lapha, ikuthi inkulumo ezifana nalezi sizijwayele ezivela kuPresident Mgabe kusukela ngo-1980, kodwa esikwaziyo ukuthi umkhonomi ulokhu siwa mnyaka iminyaka elandelana, abantu baze bazithole bengasenelisi ukudla kathathu ngelanga. Okwesibili okufanele sikunanzelele ukuthi ukuthi izisebenzi zikahulumende zihole kufanele ilizwe lile mali. Okukhanyayo ukuthi njengoba uminister wefinance ophethe ezomnotho esitsho izimali zoholisa abantu kazikho, uPresident Mgabe wandile ukuthi athi imali ikhona ingekho. Okwesithathu yikuthi indaba kaPresident leya ichoyo eyokuthi into ezifana lamagetsi sezitholakala, sokungcono ngoba uhulumende usebenze nzima, kumgcekeke ebantwini abakubona abakukhangeleyo ukuthi ugetsi ongani setholakala lowo wenziwa yikuthi amankampani amakhulu ekade sebenzisa ugesi akawusawusebenzisi kangako ngoba sevaliwe phela.
UPatson Zamara utshengisele yena eHarare namuhla esola kakhulu kunyamalala kukabhuti wakhe u-Itai Zamara watshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngama-CIO, njalo sikhuluma nje usesibhedlela. Ulubona njani lolu daba?
Ngibona mina lolu daba luzahlupha kakhulu kungalalokhu kusiba lokulwisana okungapheliyo okukhanya ngani kuphakathi kwemuli eyodwa lohulumende, kungagcina ukuthi amaqhinga amakhulu kakhulu, kodwa kuyinto enhle kakhulu ukuthi bakhona abazimiseleyo abanjengoMatson.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki ekolishini leHuddersfield University kwelebhilitane. Kunjalo nje abanengi esigabeni seMandebeleni bathi ilanga likazibuse liyize ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekile ukubusa kuhle. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lo nyaka iZimbabwe ifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 ithole uzibuse. Ngeminyaka yakuqala kwaba lenjabulo enkulu ngoba izinto eziningi zaqalisa ukutholakala lula kwabensundu ababengavunyelwa kwezinye indawo lezikolo ezazibekelwe abamhlophe kuphela. Umbalisi odumileyo umnumzana Benny Moyo ubeke ukuba ngomnyaka kazibuse wakuqala wayefundela ukuba ngumbalisi eHillside Teachers College enokujabula okukhulu, kodwa lokhu sekwaphela ngoba abakubona lamuhla akuvezi ukuba iZimbabwe yathola uzibuse. Ukhuthaze abasembusweni ukuba bazinuke amakhwapha bazibuze ukuba impilo ephilwa ngabantu iyaveza ukuba bayazibusa na.
Sokubona namhla sekungani izifiso sasilazo, izifiso ezenza sathatha izikhali, izifiso ezenza impini zonke asizibona. Sokungani okuliphupho wonke sakutholayo. Sesisole ukuthi abanye sesesicabanga ukuthi mhlawumbe egibhide kwakungcono, ngoba lokho esiphakathi kwakho kuyachisa.
kwaqalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezapho umnumzana Moses Mzila Ndlovu yena ubike ukuba okwenzakala eZimbabwe akuvezi ngitsho la kancane ukuba balwa impi ukuze abantu bakhululeke.
Kulokuthi bempilo yobuhlungu ukuthi uzwa lawe uncindizelekile kakhulu uncindezelwa ngomunye umuntu onsundu yiko sithina leli langa likamhla ka 18 ivele kasisoze safa savumelana solonga abantu bezanu bekufuca ukuthi lilanga lokuselebrate ukufonywa kwezanu ngomhla ka 18 April 1963 kusobala ukuthi ilanga leli ngasithakazeleli independence ngoba kasilayi independence ngoba independence uchu ukuthi ukhulekile kasikhulekanga so esingaba siyakujabulela ukujabula ngabantu kuyini kunamhlanje sesiguke singaka salilwe lelizwe lele izi zonakala elizweni zikhomba sobala ukuthi kayikho independence nalesi ngathi siyajabulela.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena ubike ukuba ilizwe liphakathi kobunzima ngoba abakulwelayo abakutholanga.
Ilizwe lakithi lisele lilokhu liphakathi kobunzima ngenxa yokubana izinto abantu abazihluphekelayo abazilwelwayo azisathutshanga. Abantu belwela ilizwe leli bekhangele ukuthi bazathola uzibuse. Kuningi ababekumumethe emcabangweni yabo ukuthi kwenziwe ukuze ilizwe lihlalisane kuhle, abantu bathandane, abantu bahloniphane, abantu bethembane. Konke lokhu kwehlula.
Umqondisi wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekuviyo lebutho leZipra umnumzana Ben Ncube uthi yena kusizani ukunanza uzibuse khona kulabaningi abanjengaye abalambayo kulabalutshwana abasuthayo ababekwelinye icele elezandla. Uncube uthe baningi abalwa bengaphansi kweZipra abalokhe bengakatholi usizo kuhulumende okuyinto elihlazo.
Silabantu abaningi abasala bengavethwanga ngoba belokwesaba nxa ukhuluma ngokuthi asiyevethwa kuhulumende. Abanye babesisaba, abanye bakhona babephumile ngesithathi sekugrawundi baya eSouth Africa. So kuthi ukubuya i-vetting exercise bona babengaphetheya abazange bekwanise ukuba lethuba lokuvethwa.
Wabesifazana abalwa impi yenkululeko unkosikazi Belinda Ndebele uthi uyadanisa ngokwenzakala elizweni alilwelayo.
Ikakhulu ihistory ethu njengabomama njengamaZipra ngomama ayikho vele completely eZimbabwe, ayikho vele ayizwakali.
Abadala bathi lidumele edlula ilanga likazibuse eZimbabwe selifana lamalanga onke ambalwa angananzwa kangako nguZulu ngoba ethi uhulumende obusayo obaphethe ngocuku nako usebusa kubi ukwedlula umbuso wamabhunu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje sikhangela ilanga likazibuse lapho eZimbabwe lifikise khona eminyaka engamajomi amathathu lasithu balithole uzibuse onsundu. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. mhlaka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa, abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter. EZimbabwe linanza uzibuse nje ingcwethi kwezempila kahle zithi ukwehla kwenani labantu abathelelwe igciwane kuyancomeka lanxa nje lolu hlangothi lubhekane lendubo eziningi ezigoqela ukusilela kwabodokotela abongi imithi lemitshina yokusebenzisa. Kubika unothando Sibanda.
Uhlupho olukhulu iZimbabwe ebhekane lalo kuhlangothi lwezempila kahle kusukela ilizwe lithola uzibuse ngolwengculaza yona eyaqala ukumemetheka kakhulu ngesikhathi inotho yakuleli kanye lobudlelwano lamazwe asentshonalanga kubhidlika. Kungakhathalekile ukuswelakala kwemali, iZimbabwe yenelise ukwehlisa inani labantu elithola igciwane leli kusiya kuchumi lantathu ekhulwini, i-13.8% lonyaka livela kumachumi amabili lane ekhulwini, i-24.6% ngomnyaka ka-2003. Ingcwethi zithi umsebenzi obukekayo eZimbabwe waqala lapho kusungulwa inhlanganiso yokwenqabela kumemetheka kwengculaza, iNational AIDS Council, kanye nomthelo weAIDS Levy oyiwo wasebenza kakhulu ukuthenga imithi kanye lokuphatha inhlelo zemfundiso ngalomkhuhlane kuphathiswa nale nhlanganiso zakwamanye amazwe. Ingcwethi kwezempilakahle uNkosikazi Belinda Ndlovu uthi ilizwe livela kude njalo kulesizathu sokuthi abantu bajabule ngalolu hlangothi, ikakhulu nxa kunanzelelwa ukuthi inani labantu elilegcikwane lilokhu lisiya lisehla lalamhla lokhu.
Ikhangela kuwona lomnyaka ukuthi ziningi izinto esesizenziwe esibone ziphumelela. Ungakhangela umkhuhlane we-HIV and AIDS, ekuqaleni abantu babethola amapilisi kuphela ezibhedlela ezinkulu kumbe mhlawumbe kube lezimoto ezizaphuma zisiye emaklinika athiyeneyo zisiyabapha lawo mapilisi. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi kathesi wophose wonke amakliniki asethwele amapilisi anathwa ngabantu abale-HIV. Ngokunjalo siyabona ukuthi yimpumelela kakhulu eyenzakala elizweni laseZimbabwe.
Lanxa kunjalo, ukuphela kwemisebenzi kuningi kuZulu sokwehlise inani lemali engena esikhwameni se-AIDS Levy okwenza inak ithwale nzima. UNkosikazi Ruthendo Mabhena ongumongikazi uthi amanyathelo amahle kuleli alakho ukuphelela emoyeni ngenxa yokuswelakala kwemali esichiye izisebenzi kulolu hlangothi zisilela kuthi lalezo ezikhona zingaselathando lomsebenzi ngenxa yokungaphathwa kuhle ngumqhatshi onguhulumende.
Kuyakhalisa ngiyatsho ngoba uma ngikhangele izibhedlela kathesi amanesi malutshwana sibili ezibhedlela, even la ma-clinics amancane, kodwa amanesi abasetrainiweyo abangasebenziyo bagcwele kakhulu ezindlini. Siyavuma sithi kungaba kungumumo wokuthi imali ingaba ingekho elizweni, kodwa ukuthi unesi wangkhona afundi ehlala ngikhaya lakho kwenza ukuthi singasazwisisi ukuthi pho right ube hambelani esikolo aqede lapho ahambe ehlala ngkhaya.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngumnumzana Obert Mangena, isakhamuzi othi ukuswelakala kwabongi labodokotela ezibhedlela yikho osukubangele ukubhubha kwamaqubaquba abantu kuleli.
Ungabi labodokotela abazingcitshi kuyaphambanisa kakhulu impilakahle yabantu bemaphandleni. Xa sikhangela isibhedlela abantu bayabuya befuna kuzokhangelwa ngudokotela oyingcitshi bemthole ngekho, bebisele emakhaya ukuthi bazabuya ngelanga elithile abanye abasabi lesikhathi sokuphenduka ngoba impilo ihle ingasabi khona.
Unkosikazi Mabhena uqhubeke esithi lanxa kunjalo kukhona okuhle okwenziwa kuleli okufana lokuphatha ukucubungula okuninginengi ngezempila kahle okukhangelelwe ukuthi impumela isetshenziswe ukuthatha izinqumo eziza kuguqula lolu hlangothi. Kuwona lo umnyaka kuphela ilizwe seliphathe ukucubungula kwezengculaza, umkhuhlane woqhuqho kanye lakuhlelo lokuhlatshwa kwabantwana olulokhu luqhutshwa mahala elizweni kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kuleli ndawo lezi ndawo akade zikhethiwe ukuthi kuhanjwe kuyedingisiswa ukuthi bona abantwana bahlabile na, uma behlabile banganani abahlabileyo. Kube kuhanjwa kungenwa umuzi lo muzi kukhangela ukuthi uma abantwana bekhona bonke bahlatshwa yini, uma bengahlatshwanga kube kudingakala izizathu sokuthi kungabe kuyini okwayenza ukuthi khona abantwana bengatholi imfanelo zokuhlatshwa kwabo.
Ekhuluma embuthanweni wokunanza uzibuse lamhla, umongameli umnumzana Robert Mugabe uphathe uhlangothi lwezempila kahle esithi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhubeka esebenza ukuthuthukisa imizamo yokulwa le mikhuhlane ethelelwanayo kanye lengathelelwanayo. Umnumzana Ben Ncube osebenza lezibotshwa uthi lanxa kukunenge okwenziwa nguhulumende uyehluleka okwamagama lapho kukhangelwa amalungelo ezempila kahle zezibotshwa lapho imikhuhlane yofuba lengculaza elokhu imemetheka ingananzwa ngumuntu.
Not only is it a shortage of space, even lokudla akukho. You find ukuthi umuntu nxa esefakwe ukukhosi yangkhona like TB course liya, they have to eat ngoba kuthiwa kuyalambisa kungamali okuyangkhona. So uyabiwa nathi but eswele in ukudla then after aku-achieve ukuthi umuntu lwani ugcina futhi esefile. Whereas nxa kade yayenza i-community service would avoid all those things and also lessen the burden on the state to cater for a large prison population.
Uqhubeke esithi kumqoka ukuthi inhlangothi lengatsha ezishiyeneyo ezifana lezemithetho ezokubuswa kwamadolobho lezabelo kanye lezempila kahle kusebenzelane ndawonye ukuze kuthuthukiswe amalungelo abantu elizweni.
Kumele kube le ndlela zokuthi kulama crimes lana esingathi mina ngama not so serious crimes, you know, kumele aphiwe I community service. I think there are a lot of cases anjalo ukuthi umuntu bekumele angafakwa entolongweni. So ke ngaleyo ndlela kumele kube ama checks and balances ukuthi sibone ukuthi abantu abahanjiswa entolongweni ngabantu abavele kufanele sibili ukuthi bayengena khona ngale, and ukuthi la amanye ama crimes nje abantu bayephiwe I community service or ifine and avoid condition.
Ingcwethi ekucubunguleni uhlalisana kwabantu unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu uthi kunanzwa uzibuse kumele kukhulunyiswane ngokuletha inkokheli entsha ezaletha imiqondo emitsha iguqule impilo kaZulu lapho edinga ukuguqulwa khona.
Ubukhokheli bethu esasilabo obuningi yilobuyana ababule ngqondo zingathi ezobugorilla ezokuthi yonke into ithathwa ngokudlangudlwango. Kabazange bebe le ngqondo yokuthi i-leadership yokuthi kumele ngikhokhele abantu ngibe part of a team, abantu bami bangizwisise lami bazwisise ngithole isikhathi sokubalalela. Babusa bebodwa khonale esigodlweni bengazange bacabanga ukuthi ama-effects ama-decisions abawenzayo.
Uzibuse walonyaka uze ngesikhathi uZulu ekhulumisana ngokuzimisela kukahulumende ukuguqula impila kahle kaZulu kulandela isinqumo sendodakazi kamongameli ukuyabelethela elizweni laseSingapore ejiye izibhedlela zakuleli lapho abesifazana lensane abaqhubeka besifa mahlayana nje ekubeletheni. Lanxa kunjalo iningi lithi hayi kuzalunga, akulahlambeleko ngokufelwa, kungakho lathi sisithi impilo ende kuZulu labalaleli lapho ilizwe linanza ilanga likaZibuse. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo yalonyaka ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba ele Highlanders ngethuka 1 emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports Stadium. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Chikeni lifehlelwe ngu-Obadiah Tarumbwa kanye lo-Michel Katswairo, kuthe ele Highlanders lifehlelwe ngu-Bruce Kangwa. Emidlalweni ye-semifinal edlalwe ngomgqibelo, iqembu le-Chikeni linqobele Dynamos nge-1 kanye, ikanti iqembu le-Highlanders linqobele FC Platinum nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Umdlalo we-final udlalelwe enkundleni ye-National Sports loba nje ukuphakathi kwamaqembu akobulawayo i-Chicken Inn le-Highlanders. Emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshele kundawo yesithathu odlalelwe enkundleni ye-White City, iqembu le-FC Platinum linqobele Dynamos nge-2 kanye. Iqembu le-FC Platinum lona lihlohlelwe ngu-Aubrey Chirwa kanye lo-Wellington Kamushikariwa, kodwa lo mdlalo awulihambelanga kuhle ngoba lilinyalelwe ngabadlali abathathu abagoqela uNozinti, uFrancis Tizayi yena olimele isandla, uIshmael Wadi yena othunukele lapho alimala khona ngomgqibelo lapho iqembu lakhe litshaywa ngele Highlanders. Omunye umdlali weqembu le-FC Platinum ongasaqedanga umdlalo ngu-Last Stoll yena ogqobe kubi ngesikhathi ehambela ibhola ebelisemoyeni. Iqembu le-Dynamos belilabadlali abane kuphela ebhentshini, njalo umqeqeshi walo uPaulo Silva uthi lokhu ngoba kube labadlali abasuke baba ngamahlongandlebe phambilini komdlalo. Akasathandanga ukubabetha ngegama labo badlali esithi ufuna ukuqala ebikele abaphathi beqembu ngalolu daba. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Latela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unze amaNdebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijube elimhlophe elakha isidleke wahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavulinkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye umunye kabemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenduze wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembintonga yakhe abanye behamba namabutho begade ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu weziplafosi owathumela amabhunu izwi bathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia lenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufa libalele wahlangana lembila zithuthu smithi awindiza mthini eVictoria Falls ovuma uGeneral Peter Wolze wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe e-Afrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalola wacitshe njelele intaba engaphulwanga amafukazana athi azama ukuyikaza amabhuna ehluleka imvabazane yakhaqaza amabhunu izimpende ezinye isahumuzane abesalibele umondi wezintandane umeliso olungileyo ongakhethi inkyambi sezamuka lezo nkomo owathi uzihlanganisile zayofuna amadlela aluhlaza ezizweni bayethe kanyongo.
Isilo sengonyama iqembu leqamanye ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ngabafana bakagodlwayo behaya umafukufuku unyongolo uJoshua Mqabuko Nkomo lamhlanje kulelanga likazibuse. Hayi, kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk njalo kuqala ngu-9:30 sile nkulumo mpikiswano kuFacebook ku-VOA Ndebele lapho esiyabe sikhuluma khona ngozibuse. Abalobulembo be-intanethi asihlanganeni kuFacebook. Kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo nguntungameli Nkomo.